Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Lingani livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 womvulo mhlazi ku 12 Ntulikazi 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
udlame lolo besiluzwela eNatali le KZN izolo selumemetheke lwaze bafika lase eJohannesburg.
Kambe luzaphetha ngani udlakela olwenzakala kwele South Africa?
Umkhuhlane usungene wazungena emakhaya. Okunye sebasicabanga ukuthi kakhulume ngabantu ababesuka kwezindawo ezichathana bezivakatshela.
Igciwane le-coronavirus selingenile lasemaphandleni esigaba seMatabeleland South.
Ndawo engani kubhase okumangalisayo kusewante.
Esigabeni seMatabeleland North khona lakho kubikwa selisidla ubhedu. Namuhla kubekwa abathathu abaphiwa isicoco samaqhawe esizwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lame oluqhamuke kwele South Africa kulandela ukubotshwa kukamnumzana Jacob Zuma owake waba ngumongameli wele South Africa solusabelele lwafinyelela amanye amadolobho luvela esabeleni seKwaZulu-Natal. Abasekeli bakaZuma bachisa izimota lezakhiwo besithi kumele akhululwe ejele. Izolo bafinyelele amanye amadolobho abalisa iJohannesburg. Kwangenelwa izitolo abantu babutha impahla. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa unkosazana Victress Mathuthu njalo okhokhela inhlanganiso elwela ilungelo labesifazane eZim Imbokodo ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Angibingelele umsakazi, ngiphinde ngibingelele kubalaleli. Igama ngingu Victress Mathuthu. Ya, ey, isimo sibi. Udlame lolo besiluzwela eNatali le KZN izolo solumemetheke lwaze lwafika lase eJohannesburg. Njengoba ngikhuluma nje kanje eJohannesburg sokube lezigameko eziningi ezibalisiweyo lapha, kuphishwa izimota, kukwatulwa izitolo, kusenziwa imbisho elo ehambisana lodlame kakhulu ngayo le imbikisho yabethi Free Zuma. So asazi ukuthi into ezahamba ihambe iphelele ngapi, kumbizi finyele kumbe kuze zonke ezinye ingxenye ze-South Africa izafika yini kuma province yonke e-South Africa. Ngoba kwamanje njengoba ngikhuluma kanje impela, hayi lapha eJohannesburg udlame solukhona solungenile. Lona lolu mpela besiluzizwela khona le eKZN solumemethekelwa lwafika lakhona lapha e-Gauteng. Akuyisimo esingazi ukuthi sizo sibamba kanjani, ukuthi into ezosebenza iphele nini. Kodwa kwamanje lathi lapha eJohannesburg sesiphakathi kwalolu udlame lwabantu ababhikishela ukuthi kukhululwe owayengumongameli weSouth Africa umnumzana uJacob Zuma.
Manje ngokubona kwakho, kuyini okumele kwenziwe ukuze lolu daba luphele?
Namsakazi, ngokubona kwami ngicabanga ukuthi lokhu sokusezandleni zabaphathi belizwe, ikakhulu umongameli welizwe ubaba uCyril Ramaphosa, ukuthi akube nguye o-addressa abantu, akhulume labantu, abachazele ukuthi kungani kumele bengalwenzi lolu dlame, kungani ubaba uZuma kumele ahlale ejele bengeke bamkhuphe. Abantu banikezwe izizathu abazazizwisisa, ngoba okwamanje abantu angiboni ukuthi lesi sizathu abasinikezwayo ukuthi ubaba uZuma ubothelweni, uvalelwe entolongweni uzahlala izinyanga lezi ezilichumula nhlanu entolongweni, angathi abantu abakuzwisisi ukuthi kungani kuzamela ahlale ejele. Abanye abantu bakhala ngokuthi ubaba uZuma usegugile and manje kulalela ubhubhane lwe-coronavirus, ukumvalela ejele kuzabe sokuthi uzabe esesimeni esingamenza atheleleke ngaleli gciwane kalula. So bantu bazale izizathu eziningi. Ngakuyukuthi kuyenzeka ukuthi abaphathi bezwe bazame ukuthi balalele lezo zikhalazo zabantu bese bezibhekisisa bebona ukuthi benzani ngakho, kungathulwa kuphela ukuthi hayi abantu njengoba bebhikitha kuzaphela, ngoba asikwazi ukuthi kuzohamba kuphele lephi. So kumele ukuthi abaphathi bezwe babe yiba abazama ukuthi bakhulumisane lezi zalwane lezi ezibhikithayo, ngoba udlamelwa khona lolu alubonisi ukuthi lungaphela lento abayifunayo. nayo abantu ingenzekanga kumbe bengatholanga inkulumo eyaqinisekisayo ukuthi kungani kumele umongameli ahlale lowayengumongameli ahlale entolongweni.
Unkosazana Victress Matutu isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa njalo ekhokhela inhlanganiso elwela ilungelo labesifazane eyeZim Imbokodo ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseJohannesburg. Ugatsha lwezempilakahle luthi kulabantu abafika phose amathumi ayisithupha 59 ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19. Lokhu kuphume kumanani ayethulwe izolo. Lolu gatsha luthi kulabantu abafika phose 1,912 abatholakale belegciwane le-coronavirus, okulinani elehle kancane nxa kuqathaniswa lensuku ezisanda kwedlula. Lolu gatsha luthi kulabantu abafika phose 9,362 abahlatshwe ijekiseni ye-COVID-19. Lokhu kwenzakala kulembiko ethi emaphandleni lakho selibhahile leli gciwane. Sixoxele sakhamuzi sesigaba seBulili Mawest umnumzana Solani Njemnyama Moyo. Saqala ukumbuza ukuthi unjani umumo esigabeni sakhe.
Umkhuhlane usungene wazungena emakhaya, okunye sabasicabanga ukuthi kakhulume phi ngabantu ababesuka kwezindawo ezichatshana bezivakatshela. Ngathi last 2 weeks ledlulileyo eStern Hospital eNtole ngale kube kulabathathu kade bekhorontayile ngokuzalwa, abanye bakhona babuya khona apho kokungubo ngaphansi kweBulilima East ehlangane neBulilima West. Kwazothi ubaba onguye ubaba wethu onguheadman uMangoba laye bengumuntu ebebanjwe yi-corona waze wafika laseplant wa-corontile, kodwa ngamandla kaJehova sizwa kuthiwa sengcono kakhulu. Kunzima emakhaya, ngikhuluma nje iviki leyo esiphuma kiyo ababili, oyi-one ubuya emagumbi, oyi-one ubuya kwenye ivillage esedamu komasendu eklinika ngomasendu babanjiwe benjalo le-COVID. So silobu nzima obukhulu kakhulu kulabo abantu ikakhulu ababanjwayo, ngoba xa sebebanjiwe ikakhulu nazeli kwamasendo akulala baba-quarantine khona, babayeka bahambe bethi kabahambe bezihlalela ekhaya, akula muntu ozohlala ekhaya ngapha elambile engakhona ukuzingela ukudla. So kunzima kakhulu ukuthi lowo muntu ngaze ekhitshwa lapha uzahambe boarding house onke ihambe ethelela abantu. Sile ndaba enye ehluphayo yamabhora, abantwana ababhizi badlala ngamabhora, akula mamaski. Ngathi nje singabantu laba esithembele kuNkulunkulu, umkhuhlane susingenele emakhaya ikakhulu iMatsouth, sokulubunzima obukhulu kakhulu ngalo mkhuhlane weCovid.
Abantu bona bayalandela na iziqondiso bezempila kahle?
Abantu bayazama ukulandela ukubana balandele imithetho, ukubana bagqoke amamaski nalaba benawo. Uthola umuntu egqoke le mask ukuthi igqoka one day uyilahle, nxa la enikwe ngomunye umuntu uyayigqoka iviki yonke, uthola isimnyama ngendlela ukuthi bayashota abantu bakithi. Ukugeza izandla bayageza, ngikhulumi nge-sanitize ivele kayikho, bayageza. Even esibhedlela i-sanitize yashota. Okusizwisa ubuhlungu yikuthi sisemakhaya, sisemakhaya nje izinto ezingama-mask izinto okubana i-government aluba iyacabanga labanye abalamabhizinisi becabangela abantu bathenga amamaski lawo badonethe ebantwini, ngoba iqiniso lihle abantu baphila ngokuthi uNkulunkulu khona uzaba nathi.
Khona ukuhlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 bayayifinyelela yini abantu?
Ukuhlatshwa ijekiseni leyi ekuthiwa yiyo oro bathi iyavikela ngoba okumangazayo ngangisizwa kuthiwa noma ungazohlabe kwenzeka ukuthi futhi ugule. Injekiseni leyo esikhuluma ngayo ayikafinyelele emakhaya, sizobe khuluma ngayo ukuthi kuzaba lelanga lapho abantu abazahamba besiya hlabiswa, kodwa ayikafinyelele emakhaya. Umkhuhlane ubhokile.
Umnumzana Solani Njemnyama Moyo yisakhamuzi sesigaba seBulilima West ubekhuluma ecingweni leStudio 7 esePlumtree. lokhu sikudaba lunye siphinde saxoxa lokhokhela inhlanganiso ephathisa izakhamizi zesigaba seMathebelele North eRural Communities Empowerment Trust umnumzana Vumani Ndlovu ukuze sizwe ukuthi isigaba seMathebelele North sona simi njani ngegciwane lecoronavirus.
Ama statistics akhona aveza ukuthi liyakhwela akufani la kuqala iqalisa iCovid ukuthi besiba lama cases 102 kuzindawo zemakhaya kodwa kathesi hayi kubhahile kakhulu indawo engani ibhakuli kubhahe kumangalisayo kusewanke edolobheni lewanke yikho lapho kuveza khona ama statistics sibili ahlasimulisa umzimba kodwa la kubonkayi lupane uyafuma mana sibili kusedlula abantu abayithupha abayikhombisa ngamaviki ababe banjiwe lo mkhuhlane. So esingakutsho ukuthi okwakhathesi igciwane leli libahile sibili emakhaya akufani lakuqala liqalisa lapho ebesikuzwela khona emadolobheni ngapha kokulutshwana.
Ubona abantu bayalandela na imigoqo yokuvimba i-coronavirus?
Okwakhathesi abantu kungani umthonselanyana wokwesaba usube khona nxa siqathanisa lakuqala igcikwane leli liqalisa ngoba sebebona ama-cases sibili esenzakala emakhaya. Engakutsho ukuthi akulamfundiso edephileyo engenileyo kakhulu emakhaya okungenza sithi sibili nxa siqathanisa lezi indawo ithi abantu bayalandela izinqumo usafumana kusiba lokuyekethisa sibili kukhona ikakhulu nxa uhamba kanye ngqo emakhaya kumavillages abantu ngani abakakuzwisisi kabanzi ukuthi kuyini vele lokho lokho kuseselele lamatheories amaningi kakhulu ngali COVID-19 abanye bephika besenda inkani ukuthi akukho lokho kusadingakala ukuthi kusabalaliswe imfundiso abezempila kahle bangene bagcile sibile emakhaya basebenzelane lobukhokheli obukhona emakhaya abogoqela abezomdabu ama traditional leaders lama development committees abengqubekela phambili emakhaya ukuze bakhankase kabanzi kukanti ke le ndlela zokusabalalisa information emakhaya zindutwana kakhulu.
Ukuhlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 ke
esikunanzelelayo ngokuhlatshwa kwamajekiseni ukuthi kungani kugxile kakhulu kuma-growth point centers akusabalalanga kwangena kuma-villages kungakho-ke nxa sikhangela eziqintini zeMathebelele North ifumana ukuthi abantu abaningi kabalalwazi ngokuhlatshwa njalo kabalandlela zokufinyelela indawo lapho okuhlatshwa khona kuma-growth point kakhulu kuma-growth point centers kungakho ke abantu abangaphandle kwama-growth point baluthola nzima uhlelo lokuhlatshwa amajekiseni.
Umnumzana Vumani Ndlovu ngumkhokheli wenhlanganiso ephathisa izakhamizi zesigaba seMathebelele North eRural Communities Empowerment Trust ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eselubhane. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi lamuhla kuzabewa ababhubhayo abaphiwa inhlonipho yamaqhawe esizwe abathathu abathi abomnumzana Absalom Jimonyo nomnumzana Michael Jakava abazabekwa emathuneni eHeroes Acre nomnumzana Abraham Giwane ozabekwa eMguza. Iphephandaba lobulembu be-internet lezimlive.com lilodaba lokuthi idolobho lakobulawayo libe nezehlakalo zobudlova kusetshenziswa imibhobho ezingamachumi amathathu lambili 32 ngenyanga ezine kusukela ekuqaleni komnyaka. okwamanje sengilithiya izandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko lisithumele nge-WhatsApp.
Linjani basakazi abahle? Hayi, ngiyabonga. Xa umdala esaligcinile. Kembuze lapha basakazi labalaleli. LeZimbabwe yonke nje jikelele lomhlaba. Umnanga kwakathule imali enganani? Uthembisa ukuthi uzanika amawoveti abalwayo, uthembisa ukuthi uzagepha ama abantu abasebhalahwe abangcwabe kahle, uthembisa ukuthi uzahlawula abalima bamhlophe. Kahle kahle umnanga kwa ule mali ni esehluleka ukuthenga ivaccine. Kwani lizwe lonke yonke le uzayithatha ngapi imali kumele bekunanzelele ukuthi from 1980 asiso bantwana abancane thina sesikwazi ukuthi every time nxa sekuzaba ngama election izithembiso zabo gasipheli so hayi please sicelani weke asihloniphe angake ethe sehluleke ukuncedisa nje abantwana besikolo abe primary ngamaphuku akulanto even one isithembiso sesikwani silizithembiso zabo zinengakhulu balomgodi wezithembiso ongacithiyo abantu bezani uhurumende wezani kodwa akulanto even A1 abayifezayo ende siyabezwa lapha bayakhuluma emaradioni bethi kulungile uzuma kabotshwe cela ukuthi abantu besishoneni beke beqale bekhuphe ukhophe olukwabo ilihlo azange ke sibezwe lapha besukuma bethi umgabe kabotshwe bahlezi phezulu kwamangcwaba legazi bona lapha indaba bengathi ukuthi umnanga kwalotshwe ngaka babotshwe kodwa bakhulumela ukuthi uzuma kabotshwe uzuma kabulala ngamuntu so kumele amaZimbabwenzi akwazi ukwenwaya lapho kuluma khona siyabonga
awusalibonani salibonani kundawo zonke kela ku studio 7 abalaleli waka studio 7 bonke nyalibulisa ezindaweni zonke ngibuye endaweni yasekhesi ngibulisa uAntwamu nambuya enjelele ngihambe ebhinga ngiyabulisa usiswami uNadumo ngithi linjani linjani lonke usiswami endaweni yasemchabezi linjani lonke linjani lonke ngapho eshi asibekezeleni bafowethu kuzime eZimbabwe sibhekile kudala sasazi ukuthi mawufika uze kuthwa kukontuthu ziyathunqa ungena uzwe kunuka kamnandi okwamanje mawungena uvela ubona ukuthi lapha kuzima yesokunuka amaswireji kuzima ivini kuthwaza thola uzibuse eshibatha kukacaca size sifise mawungabiselwa belungu maybe bangabuya lobungcono ngoba laba bempumalanga basicabangeli ibe liyakubona bafowethu indawo zonke labalaleli baka studio 7 okusokusala ukuthi sibambaneni sonke sincedisaneni omunye mayele mpupho omunye lesithe wasincedaneni sihlanganisene kube into wani ngoba eshi kuzima kuhlupheke elizweni leli ma kusabusa laba bantu akukayo kula ukukhululeka badlela ezikhwameni zabo sibe siyabona lalokhu otshontsha imali imali leyo ubuyalungisa ilizwe kube lobungcono ngajabula le audio ingafundwa lo izihlobo zakhe
sanibonani 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 bantu nonke elingabaphathi bohlelo lwestudio 7 ngithanda ukubingelela egameni lenkosi yethu uJesu ngibonga kakhulu kini nonke ngohlelo eliniphathayo uhlelo oluhle olokwazisa abantu nesimo somhlaba wonke jikelele ngithanda ukulibingelela kakhulu nonke kakhulu ngibingelela nobaba abathi uEzra Shisa engamgcina kudala kobulawayo kusese kobulawayo kungakabi semanxiweni ngiyambingelela ubaba okhulumayo nguRishi uMadida ozalwa endaweni yaseLupane endimimbili kuwadi kuvillage imyathi ngibingelela nje kinonke bantu bakithi ngibonga nje uhlelo lwenu ngikho engithanda ukuthi ngikubonge kini ngiyabonga anginakho okunenge engakusho anginakho okunenge engakusho okwambe kuyikubingelela nje kinonke ngiyabonga angazi loba nami ngizongena yini ngoba ngiyaqala nje ukubingelela ku studio 7 ngibonge bantu bakithi
salibonani emsakazweni salibonani studio 7 lonke likhuluma lomamlotjwa lapha owelupane uyazi ngizobuhlungu ngoba balombe lithe ngumavaza kumbe lithe ngumakwaza kumbe lithe ngubani ngizobuhlungu hloko zami ngizobuhlungu uyazi nxa yakuthi khona yena abantu emathepelelendi yabafayo ye kwacha kwacima kwabula abantu abangu 3000 kanti kwalobambe ngoyedwa kumbe ngamabili vele abantu bebulawelwani vele izakhamizi vele zenzeni nkosi yami zenzeni izakhamizi zakhanya zibulawa ye bantu benkosi kambe shukhona ongasozafe yini hayi ungenzi njalo mabaza ungenzi njalo baningi abezenzisa njengabe zanu baningi bangaphi namhla bangaphi ukubalisa ukuthanda kuyesabeka uyazi ukuthi baningi abezincoma bezincoma ngezambe bona ngani vele hayi asoze bayandawo abayindawo hayi lokufuna nje lo abengafa ahamba ngelele ezulwini kodwa uyazi kunzima uyazi sizinukena amakhwapha sihlobo zami Dr. Mavaza usatambe uchidaro uchiti ye vanhu vakafa yi 3000 ye even kana kakafa 1 kana kakafa 3 zvinokunakidza izvozvo zvinokunakidza izvozvo kuti ye kutotaura namba kuti 3000 kutotaura kunyatsotaura kuti 3000 aiwa musatidaro munomboziva here kuti life is like a wheel thank you
ubaba Mavaza kuyamchelesisa okwegugura hundi ngiyakuzwa ukukhuluma kukababa Mavaza ukuthi lokhu okwenziwa yigugura hundi yena emoyeni wakhe kuyamchelesisa yikho kubenza ukuthi bangabuyi ngapha kithi abantu esahlukuluzwa yigugura hundi ukuthi size batshele ukuthi sahlukuluze kanjani sihlukuluzwa ngubani kugugura hundi
salibonani basakazi be-Studio 7 ngiyabonga ukuthola leli thuba lokuthi ngikhulume emsakazweni wenu uyazi lo elimbiza ngodokotela Mavaza limtshela sihloniphe thina abantu besindebele kumba hloniphe umhlaba uthi lapho abenza ubudlova obuhlungu kangaka akwenze kube into yokudlala kanti vele labo abantu bazasihlonipha kuthela kambe uma becabanga babone ngani khona oko abakwenzayo into esiyibukayo kumbe bafuna sigqugquzele udlame abantu badobha izikhali bake bashaya siyacela limkhuzele umuntu limkhuza khulume ezinye izinto kodwa angakhulumi izinto ezingamlingananga ma wayengakazalwa tell him to shut up ma wayesezelwe tell him not to trivialize such a brutal episode ngiyabonga
salibonani balaleli abahle Studio 7 ngiyalibingelela ngegama likaJesu ngithi libe lempilo ende balaleli abahle abasakazayo mina ngihlutshwa ibhoda ukuthi ayivula balaleli abahle ngizahlala ngikhuluma into one lezikulu ukuthi kambe balaleli abahle umashuwa sekukhangele okwezikolo abantwana bengafundi yikho kuthiwa yikuphila emhlabeni lokhu thina abantwana bethu sebefile ngezikolo balaleli abahle ake lihluze indaba yezikolo ukuthi abantwana bavala after 2 months 6 months 9 months 3 months bengafundi khonzwa yini balaleli abahle abantwana sikhala ngabantwana ukuthi baye emuva xa yikuthi kungasafuneki ukuthi abantwana befunde akuswe vele kuvala umhlaba wonke izikolo kuthiwe bengasafundi abantwana balaleli abahle njalo sicela ukubana izikolo azivulwe balaleli abahle abantwana befundi ukuze labo phela isasa labo liphambili ukuze labo bekhone ukubana besisebenzele ukuze labo bekhone ukuthuthukisa umhlaba ilizwe azivule izikolo nyama lapho lamabhoda sicela ukubana avule amabhoda
sanibonani ku-Studio 7 ukhulumayo ngumvodloza lo oyakhele ngase-Den Farm elwagwelo yeyi ba-Studio 7 sisizeni amasela enkomo sekasithwalise nzima kundawo yakithi amasela la ngathi athunywa ngamagqwetha asegwelu laphaya amagqwetha la kabanjwa enetraki yenkomo egcwele inkomo kodwa kwajika izakhamizi ezibabambile zaba ngabantu ababi ukuthi why zibagcinile ukuthi kutholakale labo abantu abatshontsha nabo inkomo la magqwetha azange alale nasesitokisini abe sephumile kodwa ke abanikazi benkomo batholakala bathatha inkomo zabo kwaba yikuphela kwendaba nje sicela lisisiza sazi ukuthi umthetho usebenza kanjani kodwa sithwele nzima elwagwelo sithwele nzima ngamasela enkomo amasela enkomo athunywa ngamagqwetha bathi yiphi building yakhona esegwelo lapha abasebenzela khona laba bantu bachaza yonke into ngesikhathi bebanjiwe lapho ukuthi vele amasele enkomo kawabotshwa bayawakhipha bona. Asisakwazi ukuthi umthetho usebenza kanjani mase sijika futhi sesitshontshelwa ngumthetho. Besicela lisisize ngesenzo esenzakala elwagwelo abantu besishoneni bezositshontshela inkomo zethu ngoba nabona badlame zanu. Sithwele nzima sokufuyeka nzima, inkomo kazisakwazi ukuhamba zodwa, sezihamba ziqhutshwa nje lapho eziya khona ngendaba yamasele enkomo. Siyabonga ngivodloza lo okhulumayo.
Naw bekungamazwi enolina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp angelani lokwenza le-Studio 7. Inombolo zethu zithi 1-202-465-0318. Kwezemelika, usomabhizimusi onguye umnikazi wendizamtshina zenkampani ye-Virgin Atlantic, umnumzana Richard Branson, uphaphe ngenye yendizamtshina zakhe ezalungiselwa ukuyafika enyangeni izolo. Wafika bucwadlana lenyanga wasephenduka. UBranson uthi lokhu kutshengisa ukuthi uZulu mathupha uselakho ukuyafika enyangeni eziphaphela nje ukuyabona. Kambe bangaki abazenelisa ukuyafika enyangeni? Sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, unkosikazi Priscilla Ndlovu, ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Mina indaba yokuya enyangeni ngikhangela ngendlela etshiyeneyo enziwe ngubaba lo. Uhambileni enyangeni, but umbuzo wami ukuthi nxa kukhangelela ukuthi amazwe amanyangela mali afinyelele lawo enyangeni, akwenzileyo kunceda ngani umuntu okhona lapha eMelika ongela mali odubekileyo othi nxa ecabanga ngokuya fika emkhathini khona lesiye enyangeni vele kacabangela ngakho ngoba ulezinto eziningi izanihluphe ezimhlukuluzayo, kumbulele engadlanga kumbuphandle usexotshiwe nxa ukuthi kabhadala ngerenti. Mina kimi ngubone njenge engathi ngesilungu yishow ukuthi ngitshengise ukuthi lami ngiyakwanisa ukukwenza lokho. Ayi ngingazi ukuthi how ukuthi kuza impact kanjani economy, but kimi ngubone njengaleya into yokuthi ngilami nginothile ngile mali ngifuna ukuthi limbone ukuthi ngiyakwanisa ukuhamba ngiyemkhathini. Kodwa bese ngizibuza ukuthi imali yangi iyokheleyana ayenze ngawuthaza ayifike emkhathini kambe ibinganceda abantu abangaka abahluphekileyo abangelazindlu. So mnuke emkhathini ngikhangela ngenye indlela and ngikhangela lokuthi iZimbabwe nxa ingakwanisa ukuhamba emkhathini, but kuyinokuqakathekile ukuthi iZimbabwe ngakwenza kwaqala unceda abantu bayo kulokucabangela ukuhamba besiye emkhathini ukuthi uzasinceda ngani. Angazi, we are different, abantu babona izinto ngendlela etshiyeneyo. Mina ngibone lokhwana njengendlela engayisiyo ungangithwa sokulokuncintisana phakathi kwabo somabhizinisi ukuthi oyafika kuqala ngubani, ngoba singakhohlwa ukuthi okumenza ukuthi ahambe bengafuna ukuqalelwa ngubhezus.
Engakasuki uBranson sizwe esithi yena ufisela ukuthi abantu makhaza labo benelise ukuyavakatsha enyangeni. Ubona kuzenzakala yini lokho? Baningi abakhanya bengaba lesifiso sokuyafika khona.
Uhamba wakhethi ukhangelela ukuthi abantu abaningi labo behambe bayavakatsha enyangeni. Kasitshelanga ukuthi uzakwenza njani lokho. Kumpuza baphi imali laba abantu afuna bayefika? Uza kupha incedo kumbe uqalisa indlela yokuthi abantu bangafika khona ngale? Yena uhambile ngenxoxo nothile. Angibone mina ukuthi kulomuntu othe sihlalele olezandihluphe zakhe. Njengoba nje ukwazi lapha eAmerica kuthiwa kule 1% abanjengaye na lo muntu ohambe enyangeni abalimali. Then 99% kayilayi imali yangkhona. So part wabona laba abangelayi imali yakhona, amboni ukuthi ukhona ocabanga ukuthi yena sengingafaya imali esikhwameni sami ngibekele ukuthi ngize ngihambe enyangeni. Ngoba kuzikhona ezinye izinto ezibahluphayo ezicakathekileyo. Ngaye kuthiwa yena lo usomabhizinisi lo ohambe enyangeni wayaphenduka. Wasefika wathi yena hayi ngizadinga abalalokhu lalokhu abangelalokhu lalokhu ya ukuthi nxabe lesifiso sokuthi bahambe bayefika enyangeni ngiyime ngusponsayo kumbe ngizakunza kusubsidize ukuthi hayi imali intengo yangkhona imbuku yabhatalwa mba kubhatalwa kube kufika kube ngaphansini. Kodwa kachongo lutho.
Unkosikazi Priscilla Ndlovu isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Ubeqoqa ecingweni leStudio 7 esedolobheni leSeattle esigabeni seWashington State. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje kesikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Kambe luzaphetha ngani udlakela olwenzakala kwele South Africa? Igciwane le-coronavirus selingenile lasemaphandleni esigaba seMathebeleland South le-North. Siluqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande.